Lokhu ukukhulume emhlanganeni wabasekeli bezanu-PF awenzele esikolweni sekanyemba kutshiweshe esigabeni seMashonaland Central esithi akumthabisi ngitsho lakancane ukulwisana okulokhu kuqhubeka phakathi kwaleli bandla. Unkosikazi Mugabe usole icele elizibiza ngokuthi yi-Team LaCosta okulicele lezanu-PF elibikwa likhokhelwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa esithi yilo elikhokhela ekulwisaneni lokhu ngakho ke kumele lichiyana lakho lokhu.
Vanhu vari kuswera vakapfeka matisheti anzi LaCosta. Vakubvunzwa kunzi LaCosta inoreve vanzi hanzi perfume. Ai!
Abantu sebetshona begqoke ama-shirt abhalwe ukuthi LaCosta, sebebuzwa ukuthi kutshoni lokhu. Kuthiwa ligama le-perfume. Lingasiqali thina sizithulele, asizozithutha phela thina nxa lisikhangele. Lingazidingi lezi izikhundla ngendlela ezingayisizo mani.
UMnangagwa ubikwa kunguye okhanya sezilungiselela kuba ozathatha isikhundla sikamongameli Mugabe esesukile esikhundleni kulelinye icele elizibiza ngokuthi yi-Generation 40 loba yi-G40 kodwa lalo athe unkosikazi Mugabe ukhathazekile ukuthi abantu bathi yena-ke ukuleli cele. Uqhubeke etshela abakade besemhlanganweni lokuthi ezinye iziphathamandla zezanu-PF laloba engazibethanga ngamagama uthi zithanda izikhundla kakhulu okokuthi sezifuna ukukhipha umkakhe esikhundleni ngendlela ezingekho emthethweni. Wabaxwayisa labo abalezifiso ezinjalo ukuthi bazaxotshwa ebandleni. Kodwa wavikela umphathisihlambo wezemfundo uMnumzana Jonathan Moyo obephoselana aqada enkundleni zebulenjini lesikhulumeli sikamongameli Mugabe uMnumzana George Charamba ngodaba lozathatha isikhundla sikamongameli ensukwini ezisanda kuyidlula.
Ndivera nemanini muera soko mwene washo
ukungiqambela amanga mina umtaka Mureya soko mina kuyimi engakunika leso sikhundla soneso ngakunika umsebenzi hayibo ngiyakuxotsha. I will kick you out
umkamongameli.